Yebo, ngithi umhlangano lo olapha eZimbabwe o-SAO okuze khona lo Director General we-SAO ukhangela ngodaba lwamanzi ukuthi njenge-Afrika inhlelo ezikhona ezokwakhelana endaweni zamanzi kanye lokukhangela indlela zokusebenzisa amanzi ngobuciko ukuze afide ukuphila, afide lokuthuthukisa umnotho wesizwe sakithi e-Afrika. Kuyakhangela njalo ukuthi kulamanzi njalo esiwathi i-waste water ngesikhiwa ake suka sebenza kwezinye indawo. Kukhangelwa indlela yokuthi khona lawo angasetshenziswa njani ukuze aphathise ekulimeni lakwezinye inhlelo zentuthuko. Okumele sikunanzelele ukuthi amanzi ayahlupha nxa kusiba lokuguquka kwesimo somkhathi, kutsho lokuthi amanzi ayabe siba malutshwane. Nxa sithola izulu elilutshwana kumbe silithola lilesiphepho ukuthi aphange amanzi ageleze ayelwane. Ngakho kuqakathekile ukuthi kuhluzisiswe inhlelo ezikhona zokuphatha amanzi, zokusebenzisa amanzi ngendlela elenzulu.
Ngombono wakho, thina simi ngaphi, sikuliphi izinga ekulimeni lekulondolozeni amanzi kumbe ukulima okwalezi nsuku okutsha?
Lathi siphakathi kwakho, njalo kuqakathekile ukuthi njengesizwe sisebenze lamanye amazwe, sifunde kiwo, sifundisane, siphane imbono ukuthi siwuphathe njani lomsebenzi, ngoba kuqakathekile, kuyinsika yempilo. Amanzi ilungelo lomuntu, njalo kungalamanzi akula ntuthuko. So le ndlela esilima ngazo, sihlelela ngazo, kumele kube zindlela ezisebenzisa amanzi ngendlela elenzuzo, kungatshabalalisi ezemvelo nalapho esivuna khona amanzi.
Nxa sikhangela la manzi i-waste water oke wakhuluma ngawo, amanzi angcolileyo, siyawasebenzisa yini thina eZimbabwe ekulimeni kwethu?
Yes, siyawasebenzisa ngoba ungakhangela endaweni ezinjengemguza phansi kwakoBulawayo, leplazi elalinjengalelele elalingele kamasipala wakoBulawayo ebelisebenzisa amanzi ahluziweyo esiyithi i-recycled water ngesikhiwa. Siyabe sikhangelele ukuthi amanzi wona lawa asuka ku-industry ngapha engena kumufula yona leyi esiphila kiyo. So kwezinye indawo siyawasebenzisa la manzi, njalo yinto okumele nanzelela ukuthi kuyadingeka ukuthi siqinise ulwazi lethu lemitshina edingakala ukuthi sihluze la manzi asebenziseke njani. Ungakhangela umhlaba wonke nje jikelele, ususebenzisa amanzi aphindwa esikuthi i-recycled water. Kusiya ngokuthi ungaphi komhlaba, abanye sokungafika amathuba alitshumi kubandlula lapho amanzi elokhu esebenza abuyela. Ayodubo lona lolo ukuthi amanzi avele aluhlupho, njalo singakhangela ukuguquka kwesimo somkhathi umhlaba wonke jikelele amanzi azahlupha. Kanti-ke miningi imisebenzi yamanzi enjengokupheka amagesi, enjengokuthelela kanye lokuthi sinathe siphile, konke kufuna amanzi.